engafika 2 million. Sibone ngani ayize
ukuba ngumhleli wezindaba eZimbabwe sokufana lokuba lisocha kutsho enye intatheli izindaba.
Ngikubisana ngokubona kwami ngoba kuvela ngemva kwenkulumo lezi eziqhunywe ngabaphathi abakhulu. Ngakunanzelela kulamaphathini amabili kuzama. Kulekati kulekamnankagwa kulekamduru. Ekamnankagwa kunganzelela. Ibingathi hamba le minister information.
Abazali kanye lenkokheli zikaZulu eWange bathi bacela uncedo olungaphaphathisa ukwakha izindlu zokufundela zababalisi emangweni weDingane.
Izindlu zababalisi azikabi khona. Okwakathesi amateacher esecondary ashare izindlu ezindlu zeprimary school. Ukuthi ngesikhathi uyathola bebe bathathu kumbe bebe babili indlu yinye. So lokhu kuyenza ukuthi abantu bengahlali kakuhle.
Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha, uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lweNational Social Security Authority kumbe iNASA luthi kulamankampani angamachuma isithupha asevaliwe kusukela ekuqaleni komnyaka. INASA ithi kusukela ekuqaleni komnyaka bekuvalwa amankampani alichumi ngenyanga. Kubikwa kulamankampani amanye angamachumi ayisithupha asecele kuhulumende ukuthi aphiwe imvumo yokuvala. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngalolu daba.
Ku-manifesto yeZANU-PF kaDebesithi bazakwanisa ukuba befeze imisebenzi engafika 2 million. Sibone ngani ayize angazake beyikwanise leyo ndaba leyo. Sozitholakale leyo msebenzi njengoba nje ngikhuluma ukuthi inyanga ezintathu siqalele umnyaka. Sibona abantu abangafika 1891 abalahlekelwe yimisebenzi. Maningi ke ama-applications aloke sakhangelwe abantu abazagunyulwa. So i-trend yabantu abalahlekelwa imisebenzi iqhubekela phambili baba ngaza ke siyibone i-2 million jobs isenzakala. Kuyamangalisa ukuthi nxa ulalela abanye abaningi ngaphandle kwamazwi basitshela ngokuthi abakuzwayo bona singazi ukuthi bakuthatha kuphi. Ngokuthi izinto ziba kuba lobungcono phakathi kwelizwe asilukuqiniso kelelo. Lini elingaphandle lingezwa kithi ukuthi hayi phakathi kwenkinga.
Ye, mase sikhangele ke sizwile ukuthi lani lilohlelo lwenu kade lulwenza ukuthi likhangele khonokho kulahleka kwamakampani njalo le msebenzi yezisebenzi. Akusitshela ukuthi litholeni khonapho.
Thine sikunazelelayo ukuthi imithetho ekhona phakathi kwelizwe kayi I see
Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ubekhuluma esecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 eseHarare. Leyi bekuyiviki embi kuntatheli izindaba zeZimbabwe kulandela ukubotshwa komhleli wephephandaba likahulumende leSunday Mail umnumzana Edmund Khuzayi. Njalo kugqekeziwe endlini kamhleli wephephandaba leChronicle umnumzana Mduduzi Mathuthu ngabantu abangaziwayo kodwa abacatshangelwa ukuthi kungaba kulokwenza lesehlakalo esenzakale eHarare. Eloba enkundleni yebulenjini eFacebook wake waba ngumhleli weSunday News wazoba ngumqondisi womsakazo weSport FM umnumzana Methuseli Moyo uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba lezi kuveza sobala ukuthi kule ngozi enkulu emsebenzini wentatheli izindaba eZimbabwe ukwedlula umsebenzi wokuba lisocha. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo Moyo ochasise okuningi ngembono yakhe.
even ngitho nkomo ngithemba ubonile kulo edidosa ndimele esozile arari ubothiwe uedidosa echronic kobulawayo kuthi umuzi wakhe indlu yakhe izuke kungena abantu bantshontsha uedidosa independent udunisane mleya sizothi uyadingwa ngamapholisa konke lokhu kwenzakala ngobusuku obunye uvela ngemva kokubana umongameli ekhulume kazi ngominista we-information yalo ngemva kokubana uminista umtasa ekhulume kazi layo yathi bazasebenzisa igama fox so ngokunjalo-ke singakunanzelela nxa kulokulwa kumbe kule politics ekhona ngabe kuphakathi kwezanu p f niwodwa kumbe lamanye amabandla ama-journalist acina elimele uyacina elimele ikwade ngithi ukuthi kwesinye isikhathi umuntu osesibuthweni uzihlalele nje ungcono lo osesebenze emsebenzini yenu yena leyi yini elithwala nzima yini elithi kalibezele izivulelwa amehlo kakhulu
esikubonayo lapha mnumzana moyo yikulondolozwa komthetho kumbe yikulwisana nje okuvele kukhona kubandla lezanu p f
yikulwisana ngokubona kwami ngoba kuvela ngemva kwenkulumo lezi eziqhunywe ngabaphathi abakhulu ngakunanzelela kulamafathini amabili kuzama kulekati kulekamnankagwa kulekamduru ekamnankagwa kungananzelela ibingathi hamba lo minister we-information bekungathi akusetshenziswa lawa amaphephandaba ukugwenxa laba abakwenyisakhini ngemva kokuqhuma kwabomtasa sibona sokubothwa ama-edita esisebebonile ukuthi imvunda uqhathela pha sebethaya isikhundla akusiwomthetho ngoba ngabe yikugcina umthetho zinengi into ezisiriyasi esizibona zenzakala abantu bentshontsha abesenzana laba ama-journalist sizonto ade kudinga amapholisa ahlomileyo kusegcekeni zokuthi ngikuzama ukubophana lokwethuselana ukuthi abanye ababonayo kentu besazilegatana ukuthi hhayi ubantu bamthetho siwonama ngisayini pha
lo-ke ngumnumzana methusele moyo intatheli zindaba njalo owake waba ngumhleli wephephandaba le-Sunday News kwabulawayo wazokhokhela njalo umsakazo we-Sport FM bekhuluma le-Studio 7 ekhona le kwabulawayo abazali kanye lenkokheli kaZulu eWange bathi bacela uncedo olungabaphathisa ukwakha izindlu zokufundela lezababalisi ezikolo ezimbili ezintsha zemfundo yesekondari emangweni weDingane okulabantwana abasafundela ngaphansi kwezihlahla ngoba kulokhu kungela sakhiwo esisodwa lanxa sokuleminyaka zavulwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Thabanga Mathebula eseWange.
Isihambi esifika esigabeni selubhode ngaphansi kwe Isihambi esifika esigabeni selubhode ngaphansi kwenduna uDingane eWange singasidinga sisiswele isikolo selubhode secondary ngoba asibonakali njalo akula siboniso sokuthi singaphi. Kodwa ongabuza kuZulu walapho angamangala ukutshengiswa indlu yenkonzo engenganani eyisona isakhiwo sokuqala lesokugcina esibumba ilubhode secondary school. Lokhu kubangelwa yikuthi isikolo lesi sona esilabantwana abafunda ibanga lokuqala lelesibili lemfundo yephezulu kuphela savulwa ngo-2013 singela ngitsho lesisodwa isakhiwo okwaze kwanceda ibandla elithile lavuma ukuthi abantwana bafundele endlini yalo yokukhonzela. La namhlanje lesi sikolo asilazindlu zokufundela, izindlu zababalisi, izambuzi, amatafula, izingwalo kanye lakho konke okunye okufuneke kufundisweni kwabantwana. Umgcini sihlalo we-School Development Committee umnumzana Juma uthi isikolo sabo sesehlulekile ukusukuma ngoba lalamuhla uncedo abaluthenjiswa nguhulumende lezingatsha zakhe ngesikhathi sisungulwa ngomnyaka ophelileyo alukatholakali. Uchaza ezinye zezinto ezimqoka ezisasilela ngendlela eyenza isikolo singasebenzi kuhle.
Ama classrooms kasikabi lawo, izindlu zababalisi kasikabi khona. Okwakathesi ama teacher e secondary ashare izindlu ama ezindlu ze primary school. Ukuthi ngisikhathi yathola bebe bathathu kumbe bebe babili indlu yinye. So lokho kuyenza ukuthi abantu bengahlali kakuhle.
Umnumzana Chuma uthi lanxa bengakatholi uncedo lokwakha izakhiwo ezimqoka ezigoqela izindlu zokufundela, sebethole uncedo lokwakha izambuzi lezincediso ezigcweleyo zokufundisa izifundo zesayensi.
Sacela ama-loads e-River Sand angu-50, kodwa okwakathesi sebesiphe 4.
Ukhansila welubhode ward umnumzana Cosmas Mwakiposa uthi isikolo selubhode siyaludinga kakhulu uncedo hhaji olukahulumende kuphela kodwa loluvela kubantwana besigaba leso abangaphathisa ngabakwenelisayo ukuze kwakhiwe isikolo.
Ewadini lapha kulubhode ward ayisiyo yodwa iproblem eselubhode, sile new secondary school esifuna ukuthi khona iyakhiwe. So abantwana bafundela ngaphansi kwezihlahla Ama teacher asefundisa abantwana abe secondary school, bahlala e primary school, abanye bahlala e clinic, okuthi khona ludubo olukhulu kakhulu ematijeni.
Uthi abantwana bonke besongwa bafundela ngaphansi kwezihlahla behlezi ematsheni njalo bebhalela emadolweni ngenxa yokuthi akula zihlalo lamatafula kanti njalo ababalisi basebenza nzima bezama ukufundisa abantwana abangela zingwalo zokubala. Isiphathamandla sezemfundo mnumzana Lazarus Dogora uthi angeke akhuluma okuya ngaphi ngezikolo zelupote lesongwa ngoba akaziswanga lutho ngazo. Kodwa uthi uhulumende uthi uyazi ukuthi kukhona izikolo ezivulwa kungela sakhiwa ngitsho esisodwa ngenxa yokuthi abantwana babe bengafundi. Ngiyise Wange Nyanguthabang Mathebula entatheli Studio 7.
Siyabonga ke Thabang Mathebula. Kusukela lamhlanje sizalethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kuhlelo ke lwalamhlanje uhulumende uthi useqinisa ngamandla umkhankaso wokuqeda ukudlwengulwa kwabesifazane labantwana kulandela umbiko wethulwe ngamapholisa ukhomba ukuthi inani labadlwengulayo lilokhu liqansa. Kunsukwane ezedluleyo umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe uphe umbono wokuthi abadala lelicala kufanele bequnywe amakhanda. Umbono wakhe usanda kusekelwa unkosikazi Opam Chinguri, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngamalungiselelo abesifazane. Ake sizwe ukuthi umthetho welizwe uphatha njani udaba lokudlwengulwa kwabesifazane labantwana kungxoxo uSithandekile ayenze ayiqhube lomnumzana Lizwe Jamela Igqwetha.
Engawukhulumayo lamfuma enqondweni yami lalokho ngikubale emaphepheni lalokho ngihlangana lakho ngahamba emakhosi mina ukuthi nami ngithi hayi kukhanya avamile sibili amakhosi zena lawo e-rap kuyatholakala ukuthi kuyake kulabo mama kulabantu abakhulu labantu abancane abantwana labo yabe khona i-rap uma sikhuluma nje emthethweni iqala elidalwayo ngabobaba belidala kubomama kodwa-ke nxa sikhangele indaba zemezi zemacansini kulakho ukuthi zasithi ukuthi kulamanye amakhosi okuthi kuthiwa umuntu ongumama naye watholakala yena enza izinto ezinje eziphathengana lamacansini kodwa lokho akuthiwa yi-rap uma sikhangele emthethweni lapho okuzake kulabantwana abancane ngithi abafana kancane yazala indawo ezinjalo kodwa hhayi ukuthi ngithi kuvamile lokhu hhayi ma ngayenzanga i-research ngakelanisengikhuluma into engaphansi ukuthi ngizisapote nge-evidence kodwa hhayi ama-figures ma ngikhuluma nje in-general akuvamanga njengokudlango lo okwenzakalayo kudlangolo mama kumbe ngithi amankazana
kodwa wona amacala la aphathwa njani emthethwandaba
kulokho kukhona lokho ama-court ethiwa ngama-victim friendly court ukuthi abantwana ma behamba kuma-court laphana kuyalakho ukuthi bebe lokwesaka belo mshaya luvale ma bekhangelane lomuntu obadlanguleyo onomama sike nxa bekhangelane nomuntu omdlanguleyo kuyalakho ukuthi beshaya luvale kuma sebenika ubufakazi babo phambi kwenkundla kulakho ukuthi kungifakazi kulahleke kumbe engaphumi kuhle ukuthi umuntu uyabuya e-court ekubufakazi bakhe engekho ku-open court lapha ekhangelane lomuntu lo esesicala lokudlangula ngenye imizamo eyenziwe ngama-court ethu ukuthi ubonakale ukuthi hhayi atleast i-evidence kumbe ubufakazi uyafanisa ukuthi kungalahleki alongiweyo iningi umuntu uma esiza laye ukuthi hhayi any witness kumbe ngithi any umfakazi obuya e-court uma esiza ukuthi laye hhayi kasezephatheke kuhle ukuthi elethe ubufakazi bakhe phambi kwenkundla ku-open court ilapho ukuthi ecele inkundla ukuthi elethe ubufakazi bakhe laye esize ukuthi ukhululekile kuyena lawa athiwa ngama-victim friendly court.
So kule mbono emningi ngokuthi kambe kungenziwani ukuqeda lolu hlupho njalo abanye bathi ngcono bequnywe amakhanda abanye bathi ngcono bethenwe abadlwengula abantu kungenzeka nxa ilizwe lifunile ukuthi kube ngumthetho.
Ama-circumstances kumbe ukuthi kwenzeke njani akufanani muntu i-maximum sentence yethu currently ka-30 life imprisonment or a shorter period. So inkundla iyabe inikwa amandla okuthi ikhangele ama-circumstances kumbe ngithi ama-facts akhangelane le case i-case la case engayingena e-court i-age yomuntu oyabe edlanguliwe ilakho ukuthi ikhangele ukuthi kwayenzakala njani nxa ikhangele i-violence le force eyenzakeleyo ilakho ukuthi ikhangele ukuthi umuntu ulimaze kangakanani nxa kumbe udlangulwe ngabantu abaninginingi beliqembu nje beyenza lokho kumbe lowo yethu esiqala yena leminyaka emingakanani emingaki inkundla nayo iyakhangela into ezibe ngokuthi kwasetshenziswa izikhali yini umuntu lo waye ethisele umuntu ethele ingqamu kumbe ethele umbhobho kumbe ethele ezinye izikhali engazisebenzisa ukuthi umuntu ethuke balobuhlobo na kumbe ngabantu abakhangele kanjani kumbe futhi ngobaba lo mntwana kumbe futhi ngama-strangers uyahlangana egangeni ngumuntu owenza icala ephinda kumbe ngumuntu owenza icala eqalisa nje i-first time sikama-first time of offenders sikhangele ukuthi umuntu odlanga le sofithi ukuthi selemkhuhlane ayiphiweyo otholakale lecala kaqhumisana uyafika ukuthi icala leliyenzakala kuma-circumstances yakhiyethiyeneyo
kuyavunyelwa lokhu sesikhangela umthetho nje siqathanisa lamanye amazwe
kuyabonakala umasikhangelene lecala lokubulala kuthiwa yi-murder under aggravated circumstances kutho ukuthi umuntu engakwanisa ukuthi etholakale lecala lokubulala le-murder but utholakale ukuthi akwenzakalanga under aggravated circumstances yiwo ungaqhumisana uma sikhangelana necala lokudlangula leli nxa edali lecala lembelena lingaboni ukuthi hhayi kulakho ukuthi umthetho lowo ulungise nxa abantu bezimbabwe bona besithi hhayi isigwebo lesi kasilunganga indaba leyo iyabethikisela futhi kudalo lephalamende ukuthi sibone le midakamidalo lephalamende ukuthi ngingayenza na ukuthi icala leli umuntu isigwebo esimaximum nto isigwebo sokucina ngesokuqhinya ikhanda ezafukisa amayenzalo esimawuthanda kungayokhangelela icala lenaleli I'm saying that it's not handelana ngama international standards emisandu indaba lezi.
Kuyikuthi umuntu alengiswe aqunywe ikhanda kusasa kukhanya ukuthi kalidalanga lelo cala eleZimbabwe liyenzani nxa kwenzeke njalo
kulethwa automatic appeal ukuthi indaba idala nase liyadluliselwa phambili liye ku-Supreme Court kube lokukhangela ukuthi hayi dalo lasebenzisa kuhle yini kubiza ukuthi sometimes uma ukhangele okuyabe kuse-record sometimes layo i-Supreme Court ingaba nayo ama-mistake kodwa umuntu umede engayenzanga icala kuyale ngasela omunye umndabu angayenzaka ukuthi ungakwanisa ukuthi uyenze ngabe kunjalo kuyabe kumelele vele ukuthi kuqunywe ikhanda nawe ukuthi i-Supreme Court layo iyavumelana elapho kuyabe kwenziwayo khona.
Lo ke ngumnumzana Lizwe Jamela igqwetha ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane thiyani ke indlebe ekuvikezayo. Put your flags up in the sky, imidlalo yenkezo ye World Cup iqhubekela phambili kwele Brazil. Kusasa iqembu le Belgium lizanqikilana lele Russia ukuthi yele Korea lidivane lele Algeria. Umdlalo wokugcina kusasa uzabe ongo phakathi kwele Melika le Portugal. Kodwa ngekhaya abalandeli benguqu abaningi bazabe bekhangelele umdlalo omkhulu oyabe uphakathi kwezindala zombili Highlanders le Dynamos. Sixoxele ngcwethi ecubungula izomdlalo wenguqu Ezra Jesus Banda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kusukela umnyaka ka-2006 abalandeli be-Highlanders bayaengazezana inqobeke i-Dynamos. Lokhu-ke kubasusa ubuhlungu obukhulu. Khathesi-ke iqembu le-Highlanders-ke lithwele linabadlali abamangalisayo, abadlali abaqinileyo. Abantu bonke lapha ezitaladeni bakhuluma ukuthi lingahlela i-Dynamos lo nyaka kuthi ubana-ke nala abaqeqeshi beqembu kumele labo bahambe. I-Dynamos nayo yakwazi ubana-ke kulezi nsuku umangakuhle iqeda nje unqotshwa yiwange kona ngale 1-0. I-Dynamos ke yayingaziqalisa kanzima kodwa iyayibuye ngemva kwehlalo lesibili lesizini isiqalisa ukudlala kangcono ngasandleki kodwa abantu bayatuyelengaz bathi lithuba lonyaka ukuthi-ke kuphele lo mnyama lowo kuphele konke lokhu-ke ukuthi i-Dynamos ihlala-ke iphezwako bathale ukuthi ngesonto umdlalo we-Dynamos le-Highlanders uzabamnandi njalo bafisa-ke iqembu le-Highlanders lokwini kukanti abe-Dynamos bathi hhayi xahlala i-Highlanders yikho-ke sesivuka khona so i-Dynamos la iyakhuluma ukuthi hhayi siyakwazi i-Highlanders iqinile kodwa thina sesivuke khonapho sina le-Highlanders ngesonto asisahleli futhi.
Kodwa siyabona ukubana njengoba lo mdlalo wenzelwa eHarare akusoze kube lo mehluko ngenxa yendawo.
Ikakhulu ungakhangela Chris i-Dynamos ibithatha lokho thi ngama-points amaningi iyadlalela e-Barbados Stadium. Bayakhuluma abantu be-Dynamos bathi-ke umuzi wabo bathi amagumeni asomuzi we-Highlanders umuzi we-Dynamos. Kakhulu-ke nxa beseharare bayesaba kujala ukuthi nxa beseharare zitshilisa-ke zishengane zibe 1-1 kumbe 0-0 kumbe 2-2 kodwa ngabe e-Barbados Stadium i-Highlanders into ejwale ukudliwa. I-Dynamos ayijabulanga kakhulu ngoba ayijwalanga umnqobo i-Highlanders khona le-Harare ijwale ukuthi ngezilingane zishengane.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.